Siyabonga uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe zisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, enye inkokheli yabatsha ebandleni le-MDC TV wayibhaxabulwe kakubi lamhlanje emini ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF.
Umfazi wakhe usitshengisele ukuthi laye kulesifiso sokuthi abuse leli lizwe. Wayekhuluma esithi yena abasekeli bakamongameli abakhona uVice President uPhekelekezela Mpoko loMnangagwa bayamlalela bona bebhala phansi lokhu ayebebatshela khona. Usitshengise ukuthi ngezinye indlela nguye abemelele isikhundla sikapresident.
Abantu abaningi bathi abamangaliswa ngokwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ekuvezeni amandla akhe. Ukuswela amandla kwerand leSouth Africa kuqhubeka kuletha udubo elizweni, abanye osomabhizimusi sebesala ukulamukela leli randi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Einye yenkokheli yabatsha ebandleni le-MDCT abathi omnumzana James Chitakwa, Rino Mashaya, Lokithi Jarumbira babikwa bexabhaxabulwe kakubi lamhlanje emini ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF bevela emthethwandaba ukuyasekela ekuthoniseni komgcinisihlalo wohlangothi lwabatsha esigabeni seHarare umnumzana Eric Murayi edale likamantshi eHambare. Abathathu laba babikwa belimele kakubi okokuthi uMashaya utshaye wawa amazinyo amane wephulwa lembambo. Uchitakwa lo Jarumbira bonke babikwa belamanxeba okutshaywa ekhanda amabi, njalo sikhuluma nje balaliswe isibhedlela seHarare Hospital. Kunjalo nje abasekeli bebandla linye le-MTCT ababotshwe ukudlakela lokulwisana phakathi kwabo labezanu-PF ngesonto abalishumi lasikhombisa bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje becela ukubana bavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso eyebheyili ukuze bathoniswe bevela ngekhaya. Kodwa umantshi ubikwa ethe uzahlaziya isicelo lesi andubana aphe isinqumo sakhe kusasa. Abantu abanengi bathi kabamangaliswa ngokwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe umongameli ekuvezeni amandla akhe bethi ngoba ubevele elawo esekuqaliseni kodwa engawasebenzisi mgceke njengalokho asekwenza manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa kakhulu ngesikhathi kuqhusha umhlangano weCongress ebandleni elibusayo leZANU-PF, unkosikazi Grace Mugabe esebonakala edlalela ezikhundleni zaphezulu esekuveza mgceke ukuba ulamandla amakhulu. Ubufakazi bokuba ubevele ewasebenzisa ngasese lawo mandla unkosikazi Mugabe yinkulumo yakhe yokuba waba lesandla ekubekweni kowake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru endaweni kamnumzana Emmerson Mnangagwa osengumsekeli kamongameli okwamanje, lanxa kunguye owayekhethwe yinkokheli yeZANU-PF ezigabeni eziyisitshiyagalombili ngomnyaka ka-2004 ibandla lifuna umsekeli kamongameli wesifazane. Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ebandleni lezombusazwe le-People's Democratic Union, PDU, umnumzana Sambulelo Chabangu uthi isibonelo samandla kankosikazi Mugabe kuyindlela asebenzisa ngayo impahla kahulumende kulezi nsuku.
Soneso senzo sichaza okunene. Ungabona umama njengomama uGrace esenza lokho akwenzayo, ubaba ezithulele, kutsho ukuthi usivele useqedile. Yikho nje esenza umathanda, ngoba angithi uba ngumkakhe lo kusho ukuthi ngezindlela yena ukuthatha ukuthi njengoba mina ngingunkosikazi kamongameli, kusho ukuthi yonke into engiyifunayo mina vele kufanele yenzakale.
Isibindi sikankosikazi Mugabe lapho ekhulumisana loZulu engakhethi magama loba uhlonipha abadala kulaye ekwenza ngoba esazi mhlophe ukuba akula ozawuvula umlomo emphikisa nxa umkakhe esaphila kuveza uChabangu.
Isibindi sakhe lami nginje ngiyasidinga ukuthi kathi ngabe usithathaphi, ende ukubuya kwakhe ukhanya uze engumuntu othukutheleyo, ungani ngumuntu ofuna ukufeza esinye isibanga kumbe enye into ethize, kumbe uza njengomuntu ongani kuthiwa vele uza uqophe uzibani lozibani.
Wengeza uChabangu ethi uyayazi mhlophe into ayenzayo unkosikazi Mgabe elisebenzisa ngebanga eliphezulu ithuba lokuba kwakhe ngumkami ongameli eqhuba okuqondene laye lomndeni wakhe hatshi ukusebenzela uZulu.
Uyakwazi ukuthi ngaze ngikhulume ngithi akulanto elizayenza njengoba elawo amandla ukuthi athathe imbijana naleyo kahulumeni. Uhulumeni akufanele ngayiwa ayisebenzisa kwezinye izikhexe ezivele zifuna ukuthi zivalwe, yena asebenzisa ukuthi ayilapha afuna ukuya khona esiya efeza ezakhe izinto.
Umnumzana Theophilus Tembo waseGreyston Park laye uthi akumangalisi okwenziwa ngumkamongameli kuyisibonelo somuntu osewethukile ukuba usetshonelwe lilanga engakayilungiseleli imuli yakhe esenanzelela ukuba usekhulile ngempela umkakhe kungasensuku zatshwala ezawachiya amabele.
Yena njengomama uyethuka njengoba ubaba kungathi namhla ufile ngizakwenzana abantu bazangithini laba bazabuya empusweni bazangihlangabeza yini abasezibehlangabeza okungcono ukuthi mina kangingene ngibe ngimo engibusayo ukuthi amandla angasuka endlini yami ingathi yinjongo ekhona.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi makungabi yinto emangalisa uZulu ukungena kwankosikazi Mgabe kwezombusazwe ngoba kungelinye lamaqhinga kamongameli Robert Mgabe ukuba abe lokhe ebambelele embusweni esesebenzisa umkakhe njengalokho abekwenza labo hlangothi lwezomvikela.
Umfazi wakhe usitshengisele ukuthi laye ulesifiso sokuthi abuse leli lizwe. Wayekhuluma esithi yena abasekeli bakamongameli abakhona uVice President uPhekelekezi Lampoko loMnangagwa bayamlalela bona bebhala phansi lokhu ayebebatshela khona. Usitshengise ukuthi ngezinye indlela nguye emelele isikhundla sikapresident. Siyabona laphana uThomana kathesi wakhuluma ezinye izinto ezazingakhangeliswa ngayilizwe, sambona ephuma esithi hatshi lokho kakufuni yena. Usitshengisele ukuthi ngezinye indlela usele ndlela yosebusa ngayo uhulumende kanye leZANU-PF.
Ukwenza kwakhe unkosikazi Grace Mgabe uZulu uthi kwehlukile kulokho okwakusenziwa ngumuyi unkosikazi Sali Mgabe ochazwa njengomuntu obesazi isibanga sakhe njengomama wesizwe elokukhalipha okuthize esazi njalo lapho kumele aphelele khona okwenza wathandwa ngabanengi lalapho esengasekho emhlabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukuswela amandla kwerandi lelakwele South Africa kuqhubeka kuletha udubo elizweni. Abanye osomabhizimusi sebeze besala ukulamukela. Idola elilodwa leMelika selithenga amarandi alitshumi lane, 14 rands. Irandi ngenye yemali yakwamanye amazwe eyamukelwa nguhulumende kwele Zimbabwe ukuthi isetshenziswe kunye ledola leMelika, iphula leBotswana lempondo yeBhilithane. Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana John Mangujka ngempela sonto uthena okwenzakalayo lokho kwamanje wavele wakutsho ngomnyaka odluleyo esethula imali yohlobo lwama-bond coins. Imali le ibingemukelwa nguZulu kodwa kathesi yiyo esisetshenziswa. Uhlaziya lolu daba uChris Gandewe uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena-ke othi abangemukeli irand loba bephula umthetho ngoba abemele bakwenze ikwehlisa isisindo sayo.
So sabele savumelana ukuthi awuxotshwe izimbabwe dollar 70 amarandi lama-US dollar. So mna ngibona ngathi abantu abalayo ukuthatha amarandi bayizithoko abafanele bakwenze ukukhonvetha nje ukuthi nxa irandi seliwile ngapha ivalue yakhona yedola yabe yimalini kulokuthi bale ngoba bengala. Phela abantu bathwele amarandi, abantu abaningi kokulawayo vele bathwele amarandi khona kungaphazamisa ibhizinisi.
Kodwa-ke nxa ukhangele wena kuyini okubonayo ikakhulu khona ngapha eHarare?
Ukusebenza bakhona nje bakhona nje abathi basayifuna nje abavele besebenza bephansi komthetho kodwa abastrugging labana lobu ngazi umnikeza irand uyabe kutshela ukuthi fake enye nje 10 cents kumbe 20 cents kwenze hlukulingalele dollar. Kodwa angikhole ukuthi singathi kule nkinga abantu abaningi bayakhombi nje labo yoba ngathi bayachinga-chinga kodwa ngezinye izisuku baza kuthi xa kathi kuyi-5 rand fakeyi-6 kumbe i-7 rand. Angizange ngifike lapho okuthiwa khona vele amarandi kabafuni.
Nxa irandi seliweka kangaka intengo yalo kuhamba njani khona phezitolo?
Ngiye kufanele ukuthi nxa vele se ngoba impahla eziningi thina ezokudla ama-grocery lana siwathenga eGoli ashiphile, ungahamba uthwele idola elilodwa kathesi eGoli uthenga izinto eziningi ezisebenziwa uzithenga. So kwakufanele ukuthi kutshengisele ngapha xa singena ngapha ukuthi into sezishiphile. Kodwa yazi abantu beZimbabwe vele phela bayisihwaba amaphisa khona intengo yakhona kaye bayintshintshi engutsho ukuthi ngayevo kuthiwa khona into esithenga eGoli kathi sezishiphile. Ngoba kuyanceda xa uthenga nje into yokusebenzisa endlini akuthenga eGoli akulankinga. Kodwa laba abathengisa befuna ukuthengisa ngapha, abathenga befuna ukuthengisa yiba bacelayo ngoba bafanele bakutshengisele ukuthi intengo yakhona abathenga ngayo ngale picture ngapha siphansi kancane. Kodwa abakabaguquli intengo zabo abantu bangapha.
Njengoba sisebenzisa imali ezitshiyeneyo kuyinokungenziwa ukuthi kulungisise lolu daba?
Akula i-disadvantage yokusebenzisa imali engayisiyo yini ngoba ngale ama-idola liqinile ngoba kumbe bafuna bangizwa kuthiwa kumbe bafuna ukwehlisa yena ama-interest rates kumbe bafuna ukwenzani. Kusho ukuthi nxa vele besihliwe ngale ama-fees nxa eqinisa idola impahla zonke ezithengiselwa ngaphandle kwe-South Africa ama-exports ayajipha. Ye kungayenza ukuthi i-consumption ingathi iyakhwela ngale South Africa. Kodwa ngithi thina vele nje asila control esingakwenza khona okuphonga ukuthi kusithi u-70 randi kumbe izithengamaranzi azikhuqule azitshintshwe akulalotho esingaliwenza futhi asiprinti ma.
Nxa sikhangela into ezinjenge-fuel, ipetrol okunye okunjalo khona intengo yakhona ihamba njani nxa irandi liwile?
Right, into ekhona ukuthi abavela ngale South Africa abahola izimali zabo ngamarandi bengena ngapha yibo bathwele nzima ngoba imali yakhona vele ihle iphambaniseke isiyehle. Kodwa thina ngapha asifanelanga sibe le nkinga njengoba ngivele ngatsho ngathi nxa thina sisithi siya ngale siyathenga sithwele ama-US dollars kufanele kutshengisele ngapha ukuthi into ziyehla. So i-discrepancy yakhona yokuthi thina amaZimbabweans vele asandisanga ukuthi sintshintshe ama-price ama-commodities ethu. So nxa ama-companies athenga i-petrol bethenga e-South Africa yikho ifanele ihlale iphansi khonapho u-1 ku-125 no-128 kuyanceda thina ngoba thina yithi sithwele imali eqinileyo ayinkinga phela ukuthi thina lathi asiprinte ama-US dollar sisebenzisa vele akhona ku-circulation.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Iqula labakwebolobotsana elethekelele kweleZimbabwe ukuyadingisisa ngamathuba ebhizimusi lokuchukwa kwezikhumba leminye imisebenzi efanayo lithi lidaniswe kakhulu yikuziphatha kwamapholisa emigwaqweni yeZimbabwe. Iqula leli lithi ukwenza kwamapholisa lokhu kulakho ukuxotsha abafisa ukwenza ibhizimusi kweleZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Bonface Kiyakabetsi ubephakathi kwequla elethekelele kweleZimbabwe utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa aweZimbabwe abahlukuluzile emgwaqweni. Uthi eminye imithetho ayicaci amapholisa ehamba ebahlawulisa indlela yonke.
Into ehluphayo lapha ukuthi sihamba amabhasi esiyabe siwahayile njalo imali ezifunwa ngamapholisa izimali ezibhadalwa yithi thina abantu.
Uqhubeke ethi indlela amapholisa aziphatha ngayo ilakho ukuxotsha abafuna ukusungula amabhizinisi kweleZimbabwe esithi kumele baguqule izenzo zabo.
Ya, kukhona ukuxotsha abantu abafuna ukuvula amabhizinisi lapha, le yindaba enkulu.
Isiphatho samapholisa esikade sagconwa nguZulu asimangalisi iningi labaphuma kweleZimbabwe besithi lokhu kumele kufike emaphethelweni. Umzana Mthabisi Ndlovu uthi yena sebone kaningi amapholisa edinga ukufumbathiswa njalo ephatha ngocuku izivakashi kanye lesihambi.
Hayi, ama road block eZimbabwe maningi kakhulu okunye okumangalisa angaze ngikubone lami kunjalo. Isimanga ukuthi bonke amapolisa abefunga ukuhamba efumbathiswa kuphele kakhulu nxa bebona number plate yabandla. kuyangisa kakhulu. Mbonani abanye abantu abafunga bangafunga uvakatshela kwele Zimbabwe bagcina bengasayanga ngenxa yokuthi ngeke ukwanise ukuhamba bekhuphe izimali ndawo zonke.
Ucubungula ezombusazwe umnumzana John Khumalo waseHaburoni uthi uhulumende weZimbabwe kumele abone ukuthi izisebenzi ezikuhlangothi ezisebenzelana loZulu ikakhulu zethekeli zibamba ngendlela ekhawuthekayo. Uthi uma kungenjalo umnotho ulakho uqhubeka ugugudeka ngoba abamabhizimusi befuna isiphatho esiqondileyo.
Kunjengaye wonke umuntu amapholisa kufanele ananzelele ukuthi they are part of the value chain yokwenza ukuthi lizwe libukeke kahle kulabo abasivakatsheleyo kumba bafuna ukwenza amabhizinesi. Any negative image abayiportrayayo iyabulala ilizwe.
Kodwa uKia Kabetsi uthi ngaphandle kwesiphatho samapholisa bajabulise ngaba kubonayo eZimbabwe lesithi lizwe elibanzi kubhizimisi lokuchuka kwezikhumba kanye leminye imisebenzi ehambelanayo.
Ngaphandle kwamapholisa sibona okuningi njalo iZimbabwe ilizwe elikhulu lilamathuba amaningi liyajabulisa njalo.
Iqula leli beliye eZimbabwe phansi kwenhlelo ezisekelwa ngemali yenhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba i-United Nations ukuze baqhuba amabhizimusi achiyeneyo kwezokulungiswa kwempahla. NginguMathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 kusiyango 9 ntambama kumagagasa we 909 AM la shortwave 4930-12080 kHz kushortwave. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha phakathi kokonakala kumumo kwezenotho lezombusaswe eZimbabwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ibika ukuba umumo wezombusazwe kwele Burundi uqhubeka wonakala okokuthi nxa kungasathathwa ngamanyathelo kungagcina kusiba le mpi yomdene. Umqondisi wohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlanganisweni le uthi kulabantu abedlula amakhulu amabili lamashumi amane 240 asebebulawe kwele Burundi izidumbu zabo ziphoselwa emigwaqweni lokhe kwaba lokutshengisela kokusola uhulumende okuqalise ngomabasa lonyaka. Kuthi ke ele Central African Republic selibeke ilanga likamhlaka 27 mpalakazi lonyaka ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ephalamende. Lolukhetho luza kwandulelwa yireferendum yembono kaZulu ngenguquko usisekelo sombuso ukuze omongameli babuse okwamahlandla amabili kuphela yeminyaka emihlanu. Abasakhulayo bathi ukubhidlika komnotho kanye lokuzamazama kwezombusazwe sokuphazamise ikusasa labo ngoba abanengi sebetshona bezulazula bengajonge lutho ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Bathi bona uhulumende kamongameli Robert Mugabe sokumele avume ukuthi sehlulekile ukubusa lokusungula imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Abanengi bathi uhulumende kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo kanye loZulu weZimbabwe jikelele kudingwe amaso okuvuselela umnotho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla sebandla lezizapho kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Ndodana Moyo.
Isimo sezombusazo lezenotho kwelakithi azimanga kuhle ikakhulu kwabatsha sekubangele ukuthi impilo zethu zingami kahle. Asisasebenzi, iningi labantu abatsha alisasebenzi, seliphila impilo enzima. Abatsha sebetholakala ezintweni ezingalunganga okugoqela ukuthengisa kumbe ukuthenga izidakamizwa ukuze bazilibazise. Siyananzelela njalo lamacala isilinganiso samacala elizweni sikhula lokho sisanda kubangelwa yikuthi abantu abatsha kabasela indlela zokuziphandela. Kakhulu kubodade wethu abantwana abangamantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba kugcina kusenza bangabi leyinye umbono ngaphandle kokuthi bathengise imizimba yabo. Abantwana abangamankazana siyababona ntambama kusihlwa sebesebenza ntambama nje abathakathi kubangelwa yikuthi kabasebenzi ukuthi bayithengisa imizimba. Ngemva kwalokho sibona abantwana abakhula bengenabo yise, abantwana ezindlini lapha sesihlezi abantwana abathi ankela ankela abangenabo yise, kubangelwa ngodade wethu esingeke sabasiza labo ngoba bezama ukuphila. Kanti ke sikhathi sinye okudanisayo lo mkhuhlane wona lo mbhuqazo uyabathatha.
Kwenziweni pho moyo, kulungisiswe njani lumumo?
Umumo lo ubuhlungu kakhulu, utshengisa ukwehluleka kukahulumende okhona kathesi. Kudingakala ukuthi abantu abasha nabo baphatheke kakhulu, kube lomahluko kuhulumende, kutshintshe uhulumende okhona. Mhlawumbe yikho okungancedisa abantu abasha ukuthi industry ivuleke. Ngalo nje kakhulu nxa ukhangele kulale into kahulumende e-51% ye-indigenization, yiyo futhi esisiqotshela amankampani. Abantu abaningi abasebenzi ngenxa into yena le ye-51%. Cabanga ukuthi esithi ngama-policies kahulumende la amabi yiwo okumele antshintshwe. Ayikho enye indlela esingayintshintsha ngaphandle kokuthi sikhuthazane bonke abantu abasha baguqule uhulumende lo ngevoti ahambe.
Umnumzana Dodana Moyo ngosakhulayo webandla lezapho obekhuluma ecingweni lapho ekubulawayo.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yosiko lwesintu lokucela izulu eZimbabwe. Ngeviki edluleyo umnumzana Phathisa Nyathi ingcweti kwezamasiko yesintu ubechasisa ukuthi kwenziwani emaphandleni endaweni ezitshiyeneyo nxa kucelwa izulu. Uthe ucela izulu kubizwa ngokuthi ngesintwini yikucela amazolo. Abantu balemizi babambisana indlela baye egangeni lapho abazingela khona inyamazana ezithize kube sokutshiswa amathambo azo, lakho konke ucatshangelwa ukuthi kuvala izulu. Udaba lolu siluchiye uNyathi ngeviki evelileyo echasisa ukuthi kulesikhathi lapho okuhanjwa khona enjelele nxa izulu lingananga ezigabeni okucelwe khona amazolo. Kwenzakalani ke enjelele nxa ucelwa amazolo? UNyathi uqhubeka ngengxoxo yakhe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Babehamba ngenyawo izolo, kanti ke njalo ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza, balotshwala babuthwele emakhanda, lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini. Kodwa khona leke sekushiywa gidwa, ziyabulawa lenkomo ezimnyama khona ngale, ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale. Kulapho khona okugidwa khona iwosana eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line.
Ye, so kujwayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho, kumbe lina sokuyenziwa konke lokho?
Kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela, lenhlanyelo isivutshiwe. Ngoba inhlanyelo imele ivutshwe, ivutshwe ngale. Nxa bebuyela bese lisina izolo, kuthiweke licitsha inyawo zalabaya akade beenzelele, ayiline izulu. Bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke, hhayi izulu selisina. Nxa njalo libonakala ukuthi kulokhu kuya ngathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana, bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni okuthiwa umgidi wawuthiwa ngamayile. Amayile-ke sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke, hhatshi kabasavunulanga, bazahamba-ke begida bezitshaya ingunga, bafuna ukubona amadoda eduzane. Lapha-ke kuyabe sekunzima sibili sebephuma yiwo asethiwa ngamayile. Kuyila kutsho ukuthi yinto ezilayo ngebala ngolimi lwesikhalanga. Nxa lakho kwehlule futhi kulezinye indlela lokho kuzanywa kuyiwa phambili, lapho sebezazingela entabeni inyamazana ethiwa ligogo. Inyamazana ethiwa ligogo lesi kumele siyazi ukuthi vele ihlala entabeni, kayinathi. Inyamazana lezi ezisentabeni nxa kusebusika akula manzi entabeni, kaziwatholi kamanzi. Kuzaze ukuthi nxa izulu selinile-ke, awu ziyanatha, kuba lokungamachitshanyana emadwaleni. Bazayibamba-ke bayenze khonokho abakwenzayo, yona ilale isendlini, bazavuka-ke sebeyikhulula ukuthi ihambe. Hhayi-ke yiyo-ke indlela ebiqine kakhulu-ke leyo nxa sekukhwame kakhulu ukubamba igogo.
Kusayenziwa konke lokho yini kulezi nsuku?
Hhayi, angithi abantu sebaxhwala ukuthanda izinto zemzini ezabanye abantu ongayisikho kwakibo. Yikho kuvele sekusihluphe ukuthi sesaba ngabantu ababuswayo, kwathi laba abasibusayo sibabona bengababi izulu besehlula namhla sesibakhonza sesibathanda ezaba indlela sekuyizo ndlela ndlela okwakithi sekungathi yibuqaba kasisakulandeli lokukholwa kasisakukholwa thina ngokwethu abanye khonoko esikukhuluma ebengikade ngikhuluma hayi konke kubo ke izinto nje ezobuqaba izinto ezilobu mnyama phakathi izinto ezingaphucukanga kabasazilandeli sebephucukile ngokulandela ezamakhiwa ngumuntu omnyama lo.
Ungavuselelwa njani baba Nyathi konke lokho?
Kunzima ukuthi ubuyele emuva ngoba abaningi bavele bayakholwa kebona ukuthi lokho esakuchiyayo kakusale kokuphela. Yebo balukhona balutshwana basakukholwa kodwa ke amasonto la awemzini abuyayo aselamandla kakhulu. Imfundiso lesiyiphiwayo ilamandla layo isuka yeyise okwakungokwakwethu izolo ibe isinika amandla lomdlala ezimpilweni zethu ngezindlela lezi ezikhona lamhla. Kuba nzima ke ukuthi umuntu omnyama lamhla angabe esanelisa ukubuyela izolo enze izinto ezezolo ngoba kasazihloniphi sekwabuya uNkulunkulu wakhe amakhiwa yindlela aseyilandela lokholo lwabo.
Lo ke umnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko yesintu ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi ke sokulibalela imbiko esiyithola nge-email ngeFacebook kanye la kuWhatsApp. Siqale ke ngombiko ovele kumlaleli wethu othi ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli bomsakazo. Ngisithi qhubekani ngomsebenzi omuhle omkhulu eliwenzayo. Libingelele lo Sifiso Mlawuzi umlaleli womsakazo. Omunye njalo umlaleli wethu uShelton Sibanda yena uthi linjani bafowethu eZimbabwe kunzima ngoba uhulumeni ufida abezanu PF kuphela asazi ukuthi kwenzakalani. Ngise Chikanda ubi ward eJambezi lo ngumfoka Zingelwane. Nangu njalo omunye umlaleli yena uthi basakazi lonke beStudio 7 ngiyalikhulumisa lonke abalandeli bezanu PF bakhulumela phezulu uma libabuza ngama sanction kuphela hachi ngodlakela abasebele amafoni yabo. Olandelayo umbiko ovele kumlaleli okhohle ukuloba igama lakhe yena uthi linjani basakazi beStudio 7 siyalibonga ngokusipha indaba zeqiniso ngisenyama endlovu. Lanile lakho ukuzwa eyenu imboko imbono ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili lokhu esikhona kuhlelo. Ugqiba ke uhlelo lwethu lamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela enye inkokheli yabatsha ebandleni le-MDCT ibikwa ibhaxabuleka kubi lamhlanje emine ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abantu abaningi bathi abamangaliswa ngokwenziwa ngunkosikazi Grace Mgabe umkamongameli ekuvezeni amandla akhe. ukuswela amandla kwerandi leSouth Africa kuqhubekela phambili njalo kuletha induwo elizweni eziningi. Abanye osomabhizimusi sebesala lokulamukela izitolo. Siligqibeka ke lapha uhlelo lusho lalamhlanje oluvalelisayo ngoPraxedes Jeremiah.